soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 24 Mabasa 2017 nguChris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje imtshini ibisetshenziswa kuhlolwa ukuthi iyakwanisa ukusebenza kakuhle, kusetshenziswa abantwana besikolo. Lokho bekusenzela ukuthi kungabe ngabantu abadala abangabe bephakathi kokuthi umuntu angavota, bekusetshenziswa abantwana.
Amankampani adinga ukuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho, awe biometric voter registration kits, atshengise ukusebenza kwale mitshina ngokubhalisa abantwana besikolo semabhuku eHarare namuhla.
Yikho ke akusonto embi ukuthi abantu bakhulumisane. Yebo kambe nxa yokukhuliswana wakhona abangathi hayi ubani wayeselesayinile indaba thina singakasayini kunjela kunje, hayi asikubeni lokubekezela ubukhopheli bebandla, yibo kuyabe bukhulumisana lamanye amabandla sabunika-ke ilungelo.
Abakumanyano wekhode babikwa besola ukulobelana isivumelwano sokusebenzelana phakathi kukamnumzana Morgan Tsvangirai o-MDCT lomnumzana Watchman Ncube o-MDCT.
Kwezemidlalo sizalethulela impumela yemidlalo ebikhona ngempela viki.
Zonke lezindaba lezinye ndizozizwa kulumsakazo.
Amankampani amabili adinga ukuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo eyama-biometric voter registration kits abhalise abantwana besikolo semavuku secondary eHarare namuhla ekuvivinyweni kwawo okuqale ngeviki edluleyo. Ukubhaliswa kwabantwana laba bekuyindlela nje yokulingisela abantu abazavota athi ukuthi ababhalisiweyo labo bazavota. Izolo amankampani la ebefundisa izisebenzi zekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ukusebenzisa imitshina yawo. Amankampani amabili alingwayo la abalisa iLuxton eyakwele China leDemalog eyakwele Germany. Kusasa azabhalisa njalo abantwana esikolo seMurape Secondary. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ebikhona ekulingweni kwamankampani lanamuhla i-Election Resource Center umnumzana Hussein Sibanda.
Namhlanje imtshini ibisetshenziswa kuhlolwa ukuthi iyakwanisa ukusebenza kakuhle, kusetshenziswa abantwana besikolo. Lokho bekusenzela ukuthi kungabe ngabantu abadala abangabe bephakathi kokuthi umuntu angavota, bekusetshenziswa abantwana. Ngakho kuhambe kakuhle njengoba uhlelo iveki ebekade ilubeke ngalo.
Kusasa luyaqhubeka lolu hlelo njalo iveki izaba ikwesinye isikolo emaphandleni, babe besenza into efanayo.
Iye, kuyabe kusenziwa into efanayo enjalo ukwenzela ukuthi ekugcineni benze isinqumo esokuthi yiphi ikampani ekahle, yiphi ikampani abangayithatha. Njalo ke siyabonga ukuthi iZEC ibisebenza kakuhle, busenzela ukuthi kungabi le ndlela yokuthi eyinye ikampani yakhanisa ingcono kulenye, kodwa ukuthi kwenziwe ngendlela emgceke, kwenziwe ngendlela engakhangela ihlolisise ngomuntu wonke.
Nxa likhangela ubufakazi selibubonile, lingathi ikhona na inkampani ekhanya ilohlonzi ukwedlula enye, kumbe ziyalingana nje?
Lokhu singeke sakuphendula ngenxa yokuthi antsho amakampani lawa asaqali asahlolisiswa onke omabili. Ngenxa yokuthi ngenza njalo uyabe ususima ngolunye uhlangothi. Thina njengabantu abakhangeleyo, hayi sikhangele isithe izekhi kayenze konke, sizakhuluma sokuphethiwe ekuqineni.
Umnumzana Hussein Sibanda ngowenhlanganiso ye-Election Resource Center.
kubikwa sekulembono ehlukene kumanyana wamabandla we Coalition for Democrats kumbe CODA phezulu kodaba lokumanyana. Umanyano lo ulamabandla abalisa ele People's Democratic Party, National People's Democratic Party, MDC, izaphu lamanye afika phose ichumi. Abanye abakumanyano lo babikwa besola ukulobelana isivumelwano sokusebenzelana esasayinwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai, umkhokheli we-MDCT, lo mnumzana Welshman Ncube owecelele MDC besithi uNcube bekumele abazise kuqala. Kodwa ilunga le-PDP umnumzana Edwin Dlovu utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe kalilani lenkulumo esiqhamukile kodwa lifuna amabandla wonke asebenzelane ndawonye.
Sina njengebandla le-People's Democratic Party PDP sithi sifuna singene kukhetho lomnyaka ozayo luka-2018 amabandla wonke aphikisayo emanyene sibe le-candidate eyodwa ezasimela kumongameli, eyodwa ezasimela kuparlament, eyodwa ezasimela kucouncil. Yikho-ke okwenzakalayo nxa abantu bedayeni ama-MOU lawa siyathokoza kuyatshengisela ingqubela phambili ekukhulumisaneni ekuthini-ke sihambe simanyene sihambe sikhuluma-ke eyodwa sonke sisithi umgabe makahambe aye kwezimo. Kuyinto enhle kakhulu, siyathokoza. Amanye amabandla sesayinile, ekuqinini sifisa wonke umuntu abe sephakathi esesayinile, silande-ke ukhetho simanyene.
Sizwa kuthiwa bakhona abanye abakumanyano wekhodi abangahambelani lalokho okwenzakalayo, kungakuhamba njani lapha kukhodi?
Ye, engingakutsho yikuthi-ke njengebandla sanika ubukhokheli bethu esingathi thina i-blank eyokukhulumisana lamanye amabandla, sisebenzisa imera, sisebenzisa ikhodi, sisebenzisa njalo lokukhulumisana direct lamanye amabandla-ke angekho kuleyo manyano kumbe lanxa yekumanyano sile mvume okukhulumisana labo ngesisodwa. Yikho-ke akusonto embi ukuthi abantu bakhulumisane. Yebo kambe nxa yekukhulumiswana bakhona abangathi hhayi obani wayeselesayinile indaba thina singakasayini kunje lakunje, hhayi asikubeni lokubekezela ubukhokheli bebandla yibo buyabe bukhulumisana lamanye amabandla sabunika-ke ilungelo lona lelo lokuthi khulumisana. Yikho kwakathesi-ke akulamizi yokuphanika, kumele sonke thokoze ukuthi kuyakhulunyiswana, sifuna ukuhamba simanyene siyinto eyodwa. Kodwa kakusolakali oyedwa kumba ababili abangasola ukuthi lapha lalapha uhamba njani. Kodwa injongo nxa abantu besayana i-MOU eyokuzwisisana yokusebenzelana ndawonye yindlela efuna abantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe bafuna simanyane, bafuna sikhiphizane kulekusi ndawonye. Okuningi okwenzakala endleleni lapha ekuyeni kiphayizane kwakulandaba silandaba lakho. Yikho-ke thina njengebandla-ke akukho lapho esisola khona okwamanje ngoba ubukhokheli babunika ilungelo lokuthi kukhulumisane lamanye amabandla azimele wodwa kumbe a-andanela kumbe angaphansi kwekhona. Akula nto embi khona lapho.
Hello-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ilunga lebandla le-People's Democratic Party, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection kusasa sikhangela inkuthazo yokuthi abasakhulayo ikakhulu abahlala phandle kwelizwe babhalisele ukuvota kukhetho oluzayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lwethu lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection kusasa ngo-8 o'clock ntambama, lilami uNtungameli Nkomo. Umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation usuqale ukusakaza inhlelo lendaba ngendimi eziyisificamunwemunye phakathi kwezilitshumi lasithupha ezikusisekelo sombuso welizwe emizameni yokufinyelela wonke umuntu lanxa nje abantu abahlala endaweni ezisemngceleni yelizwe lokhe bengawafinyeleli amagagasi aweradio le-TV. Kubika unompumelelo moyo.
bekugiwa kuhlatshelelwa emagcekeni omsakazo we-ZBC eMontrose kobulawayo lapho uhlelo lokusakaza ngesixhosa langesindawo okuqale ngensonto ngendaba zangemva kwemini enkulu lapho abalaleli besixhoseni bebegiya bejabulela ukuzwa ulimi lwabo kumabonakude. Ohlaziya ngezamasiko lembali njalo engumlobi omkhulu umnumzana Phathisa Nyathi uchayele ihlombe iZBC ethi bavele baphuza ukwenza lokhu
into ababefanile bayiqale sikuthatha uzibuse sichithe isikhathi eside kakhulu sisehlukanisa abantu sisenza sengathi ezinye indimi kakusindimi
ethi indimi azisetshenziswe ngokulinganayo okuboniswe ngabesixhosa lapho bebukela ulimi lwabo lusethulwa kundaba.
Kanyela ke khathesi nje khona ukuthi sikubonayo nxa besizokhulunywa isixhosa besibona kutelevision ubazwile ukuthi bapululuza njani bayakuthabela lokhu.
Unduna nyanga zonke uthe linyathelo elibukekayo ethi uhulumende usaselomango okufinyelela bonke abantu.
Engikunazela ukuthi akuthi nxa sathatha nalowo mango sinazela ukuthi siyahloniphana kungabi lolimi olungathi luba ngcono kulolo munye sonke singabantu njalo khona okuzanceda ikakhulu ezigabeni but kodwa laye uhulumeni usesele challenge.
Unduna Dumisani Ndondo laye uthe bayajabula ngalolu hlelo kodwa ukuphuza kokusakazwa kwenhlelo ezehlukeneyo ngolimi lwabo kubabulele kakhulu ngoba kubabisele emuva.
Ah, siyavuya kakhulu dadewethu besingazizwa revolutionary considering the fact ukuthi all these years thina soku preservation of culture lento le isibisele umva ngoba if sasiqala ukudala abantwana bethu benantuka bekwazi ukuthi bafunde bafunde inews.
Umsakazo we-ZBC uphakathi kwemizamo yokwelula amagagasi kodwa uhlelo lwakhona luhamba okomnenke. Lokhe ilizwe lathatha uzibuse indimi ebezilalelwa yisilungu, isindebele lesishona. Uhlelo lokusakaza ngezinye indimi luqale manje kulandela ukukhalala kwabantu ukuhlawula umthelo wokuba lomabonakude kunye lokuba lomsakazo abantu becina bebukela lokulalela okwamanye amazwe angomakhelwane. Inkokheli zomdabu ezimbalwa ezisuka emandebeleni lazo bezimenyiwe eMontrose Studios lapho abathe kuhle okwenziwe yiZBC kodwa phela ingalibali labo abahlala kumingcele yelizwe ababukela lokulalela imisakazo labo mabonakude bamazwe esingcelelane lawo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo moyo.
EleZimbabwe njengawo wonke amazwe angezansi yezwekazi le-Afrika ahlaselwe ludubo lokuguquka komkhathi okudala ingozi zokunganiki kuhle kwezulu kumbe ukunakwalo kakhulu okulolaka okufana le-Cyclone Dineo. Kungenxa yalolu dubo lokuguquka komkhathi osekwenze amazwe anjengeMelika asungule inhlelo zemfundiso phezu kwalenkinga ukuthi ingasabalali. Phansi kwalezinhlelo inhlanganiso enjenge kahulumende weleMelika iNast American Space yenelise ukuqoqa inhlelo zokufundisa uzulu wakobulawayo ngokuguquka komkhathi ikakhulu kuna kwezulu lokuthi lesi simo sithinta impilo zabo ngayiphi indlela. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lonkosazana Sibusiso, lonkosikazi Sibusiso weBhebhe ongumqoqi wenhlelo eNast American Space.
Bona ngani sokubaluleke kakhulu ukuba khathesi sifunde ngezomkhathi wethu ngenxa yezehlakalo esezisenzakala. Siyakwazi ukuthi eminyakeni lesidlulile ke iZimbabwe isihlangane lama droughts ambalwa lama El Nino phenomenons ambalwa.
Njengoba inhlanganiso yenu ithanda ukuphatha udaba mayelana ngezinto ezithinta izulu, awungitsheleke nkosikazi inhlanganiso yenu iyabambisana na labantu abakumsebenzi wokulima.
Umuntu esimtholileyo usebenza kabanzi labe Zimbabwe Farmers Union. Ubaba lo usebenza ngendaba okuthiwa yi-permaculture ekhangela ngendlela zokulima.
Yini igama lika lo baba?
Ubaba kuthiwa uDingani Ndlovu.
Yini umbono wenu mayelana lokunqumwa kwemali ekahulumeni welemelika ibekhangela lokufundisa umphakathi welemelika ngezinto ezithinta izulu?
Thina siyingxenye kahulumende kaTrump. Ngakho ke thina njengesiqembu kumbe ngathi njengengxenye yezigaba ezisebenzelana lokhulumende wemelika, kunzima ukuthi ngisho ukuba leli nyathelo ngivumelana nalo noma cha. Kodwa engingakutsho nje ukuba siyakuyamukela ukuba ukhulumende wemelika okwakhathesi ulokhe esasipha imali yokuba senze inhlelo ezifana nalezi, okutshengisa ukuthi noma mhlawumbe engaqumule leyo mali ukuba iye kwezinye indawo abona ngani ziqakathekile, kodwa nalolu hlelo ulubone luqakathekile ukuze ayekele yona leyo ngcosana yemali ihlale ilokhe ikhona isebenza lezi hlelo zokufundisa abantu mayelana nendaba ze-climate change.
Lamhlanje belilo hlelo koBulawayo obekhangelele ukufundisa izizalwane zeZimbabwe ngendlela esingaphilisana lazo ezingathinti izulu ngendlela embi. Laba abasebekhuthile lelo thuba lokuza kulolu hlelo, pho kumele bayenzeni?
Ofuna lolu kanye lweclimate change uyenelisa ukuthi ahambe ku-internet ku-www.yali.state.gov ayovula okuthiwa ngama-Yali Learns Courses.
Alo ke ngunkosikazi Sibusisi Webhebhe, umqoqi wenhlelo eNasty American Space, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Life Talk lamhlanje siqhubekela phambili ngodaba lwamabandla aphikisayo aselobelane isivumelwano sokusebenzelana ndawonye kukhetho oluzayo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Lei Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo, wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umphathi ntambo wezomvikela kanye lomkhokheli webutho lakwele Afghanistan sebetshiye umsebenzi ngemva kokuhlaselwa kwenkamba yebutho lapho okubulawe khona amasotsha alikhulu lamatshumi amane ngabahlamuki besimmoslem abedlulisa amalawulo abeTaliban edolobheni elingenyakatho kwelizwe elemaza eSharif.
Impumela yokhetho lwakwele France elokudinga umongameli esibangeni sakuqala iveza ukuba umnumzana Emmanuel Macron uyakhokhela osokusitsho ukuthi useza chukana lowesifazana unkosikazi Marine Le Pen kumaviki amabili alandelayo kukhetho lwe-runoff ngoba bengatholanga amavoti eneleyo ukuthi banqobe uqobo.
Uhlelo lokusekela abalimi ngokugcweleyo oleCommand Agriculture lukhangelelwe ukuqoqa ukubuthanisa izivuno zamathani elula isigidi i-1.2 metric tons eyomumbu okungaletha impilo kwezenotho kuphinde kwesule indlala elizweni. Kubika uMark Peter Ntambe.
Ngomumo wezomnotho osuguqe ngamadolo abantu abaningi ogoqela abasakhulayo sebedinga indlela ezitshiyeneyo zokuziphilisa ogoqela ezokulima lokuthengisa. Umsekeli kamqondisi wenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, unkosikazi Rosemary Mpofu, uthi isivuno esikhulu esikhangelelwe lonyaka ngemva kokuna kuhle kwezulu ngomnyaka odlulileyo singaphathisa abathengi kuntengo zabo.
Sikhangelela ukuthi intengo yokudla yehle, sokuza kutsho ukuthi ukudla nxa kukunengi, ukudla kwenkomo lakho kuzaba kunengi, so sicho ukuthi intengo yokudla kwenkomo izayehla embuzi ukudla kwenkukhu zonke izinto konke ukudla kumele kwehle intengo yayo kwesinsikhathi sizabona ukuthi engxenye sizakuswela lokho but sina njengama consumers ikwesi ukukhangeleleyo.
Abo hlangothi lweziphala zelizwe abe-GMB bathi baneziphala ezifika kumachumi achiyangalombili lanhlanu 85 zamasayilo lezekonkrithi kunye lezilungiswa insimbi lezilokhe zisalungiswa okuthi isiqhinti ngasinye sizaba layo isayilo ezinye zibe lezimbili njalo bezasebenzisa amarori lezitimela zikaloliwe ukuthwala lumumbu. Umgcinihlalo wabagaya ke impuphu abe-Grain Millers Association of Zimbabwe umnumzana Tafadzwa Salara uthi bajabuliswa intengo ye-GMB eyamadola phose angamakhulu amane $390 kuthani ngalinye lomumbu okuthi bazathathela phezulu inengi lalumumbu bethenge ama-ton phose aku 800,000 metric tons lonyaka.
What has happened is that the Commander Agriculture has saved the country nearly $300 million.
The Commander Agriculture is even closer imali kahulumende efika ku $300 million. Njalo isiphathisa ngoba siyabe sesithola umumbu kuleli kulokuyathenga phandle kwelizwe okuyinto elenkinga ezithile. Unkosikazi Mpofu uthi imali mbadalo ye 390 kutani ingaba yinkinga kumizamo yokuthothisa abantu ukudla ngentengo ephansi.
Intengo ye 390 thina njengamakhonzima sibona ngani iphezulu kakhulu ngoba nxa iphezulu kakhulu sokuzakuthi ukuthi labo laba abagaya impuphu sebeyakhweza ngakho ke ukudla konke lokhane bengikhuluma ngakho ukudla kwezifuyo lakho kuzakhwela intengo ngakho ke asisoze sibenefit from the bumper harvest nxa kunjalo. So njengeConsumer Council of Zimbabwe, yes, siyakwazi ukuthi abalimi bengathaba ukuthi sebezuza intengo ephezulu i390 kodwa ke kule ripple effect nxa sokufika kuma consumers.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukuze kuqhubekele phambili ilizwe lithola inala elinje uhulumende usemele elungisise inkinga ezikhona ethathe lumsebenzi njengoqhakathekileyo.
Ikomanda agriculture ethiwo leyo iqondane kube lehlandla nje ngoba abantu abaningi abalimi abaningi abayizuzanga inhlanyelo yaphuza eyafikayo yayingenelanga abanye abayizuzanga le nhlanyelo yakhona kutsho ukuthi nje kube lehlandla nje ukuthi kuhlangane ukuthi izulwine kakhulu uzulu laye bezama ukuthi ababambabambe.
I-GMB ithi sithola usekelo kubhanga lesizwe lakusikhwama selizwe ngoba sebeqalisile ukwamukela umumbu walonyaka njalo bekhangelele ukwengezelela kwawo singena kunyanga kaNtulikazi. Abenhlanganiso yokulungiswa kwamafutha abe-Oil Processors Association abaphathisa abalimi kuhlelo lwe-contract farming bathi udubo nje kuphela yikuba iziqondiso zikahulumende zokuba umumbu wonke uthengiselwe GMB kulakho ukuphazamisa lokutshiya ngaphandle abantu abalima nge-contract farming abalezikwelede abamele bezibuyisele. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Inyanga kaMabasa inyanga lapho ukuqakathekiswa khona isimo sokuzalwa esaziwa ngokuthi autism spectrum disorder ngesiNgisi kodwa iningi lokhu lingazi okunengi ngalesi simo eZimbabwe. Abantwana abalesi simo bayabandlululwa nguZulu lezihlobo kuthiwa sibangelwa imimoya emibi lobuthakathi. Umivis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Lanxa loludubo lusanda elizweni bebanengi asebezalwa belalesi simo se-autism, ingcweti kwezempilakahle zithi kudingakala ukuqhuba imikhankaso yemfundiso eqondiswe kuZulu lakulabo abasemsebenzini wezempilakahle. Udokotela Michelle Dube ngomunye wabodokotela abalolwazi olujulileyo phezu kwalesi simo othi ukusilela kwempahla yokusebenzisa ukulondoloza laba bantwana kungumgoqo omkhulu emizameni yokubasiza lapho bethe babonakala isimo sabo. Uthi uDokotela Dube nxa singaphanga sinanzelelo lesi simo kuyaphathisa ukuthini atholiswe usizo umntwana sibe nganeno anelise ukuphila njengabanye lanxa elaso. Unkosikazi Cynthia Dube ngumbalisi owafundela umsebenzi wokufundisa abantwana abalesimo se-autism esebenzelana labenhlanganiso ePathways Autism Trust. Ulandisa ngezinye zezibonelo umzali angazinanzelela ukuba umntwana ule-autism.
I-autism luhlupho olutholakala ekukhuleni kwabantwana. Besesileka ukukhuluma nokungazihlanganisi labanye ontanga. Abantwana laba ubabona ngokwehluleka ukukhangelana labanye emehlweni le-SGI contact. Engathanda ukudlalisa ulutho olungajwayelekile olunjengamahlamvu loba isicathulo. Umntwana lo uyamthola edlalisa izandla loba eqayeqa esikhathini esiningi.
Ethi inkinga abazali abaningi abalabantwana abalalesi simo bebhekane layo yikuba akulazikolo ezamukela laba bantwana ngoba lababalisi labo bengasizwisisi.
Sasesilungisa ke isikolo okuthiwa iPathways Autism Trust lapha okulama-specialist agoqela i-occupational therapist, special needs teacher, first aid teacher, ECD teacher, rehabilitation technician. Ama-specialist lawa lama-trustees ahamba ku-training e-South Africa e-Johannesburg Hospital School. Safunda enye i-program okuthiwa yi-Autism Specific Intervention Methodology. Yiyo esiyisebenzisa lapha e-Pathways. Ama-trustees uFlora Lodorin bahamba bayafunda e-America i-program okuthiwa yi-Sunrise. Bathe sebephenduka ke bafika bafundisa abazali.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Pathways Autism Trust, unkosikazi Flora Chinaira, ulandisa ngobunzima abhekana labo lapho enanzelela ukuba indodana yakhe uTawana oseleminyaka elithumi lasithupha ulesimo se-autism.
Dambudziko iri rakaoma nekuti muno muZimbabwe hamuna mafacilities anoshandisirwa.
Sine ndodana eleminyaka elithumi lasithupha okuthiwa nguTawana. Kusukela ekuzaleni kwakhe kazange akhulume kodwa uyeyezwa. Udubo lolu lunzima ngoba lapha eZimbabwe akula mafacilities ancedisa kulaba bantwana. Eze ediagnose samhambisa ekreshi eseSenjalo. Futhi eseqeda ngeSenjalo samdingela kwezinye indawo. Bengamnyamukeli bethi asenelisi ukumnceda ngesimo sakhe. Ukhen treatment yomntwana ole autism eZimbabwe. Thina abazali bakaTawana sahlangana lohlupho olukhulu kakhulu. Ngoba bekungena program yokuhambisa uTawana.
Iningi labazali abakhulumisane le-Studio 7 bakhala ngendleko bethi kubiza imali eningi ukubalondoloza laba bantwana. Unobhala jikelele kugatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana, uDr. Gerald Gwinji, utshele Zimbabwe libhekane lenkinga ekusebenzisaneni lalaba bazali abalabantwana abalesi simo. Wengeza uDr. Gwinji ethi uhulumende eyincoma leyo mizamo yalabo bazali ukudinga indlela zokusiza abantwababo ngendlela ezehlukeneyo. Ubufakazi obumunyethwe zingwalo zenhlanganiso ebona ngezokuqhamuka kwemikhuhlane emhlabeni jikelele yakwelemelika eye-Center for Disease Control, CDC, buveza ukuba umntwana oyedwa phakathi kwabangamachumi phose ayisikhombisa 1 in 68 emhlabeni etholakala elalesi simo. Buveza njalo ukuba sivame kakhulu ebantwaneni besilisa ukwedlula abangamantombazane. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Amankampani adinga ukuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho awe biometric voter registration kits alinge imitshina le labantwana besikolo semavuku secondary eHarare lamhlanje.
Abakumanyano wekhodi babikwa besola usikhwicamfundo Welsh Mencube ngokulobelana isivumelwano sokusebenzelana lo mnumzana Morgan Tsvangirai.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguChris Gande lilale.
Lo ntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.